kuyinto enhle yonke into ifuna isikhathi le order asuke sibe kwazi ngempela ukuthi isizathu sebandla libusa yisiphi ngoba ukuthembeka akukho kakhulu so sesingakubona sekudlula isikhatshana ukuthi bajongene mabevula amasango bezivulela inkomo amahlanga isikhathi sesiside kangaka asazi asithembeni sibhekele ukuthi mhlawumbe kuyinjongo enhle kuyisizathu esihle abantu bengafaka i-under pressure kugcinwe kusenzakala kwayenzakala la ngalweli ukhetho lwadlulayo okwagcina abanye abantu bengani sebesaliswa ukuncintisa
siyabona nanto soluvusa ikhanda njalo udaba lokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kungabe kusenzakalani lapha njengoba sezwa yena isithi kasafuna ukuthi aqhubeke
yindaba enzima savela sakusho kungenzeka ukuthi nguye nje ozama ukuthi kusasa kukhanya ngani kuthiwa ufuqwe ngamandla ukuthi abe khona kanti vele yinto la ayifunayo kungenzeka kodwa-ke imbali izamahlulela kanzima angavuma iphutha elifana lela iphutha elenziwa ngumongameli osowasiyayo uRobert Mugabe owahlala waze wahlalisisa yibo ababebusa la ebandleni lakhe waze washo laye wathi ngesikhathi azadliwe ngo-Tsvangirai ngo-2008 yena wayethe usephuma bonabo abagoqela umongameli obusa manje bamphoxa wagcine evuma futhi kuqhubeke busa ugcine kuba impilo yakhe iphele kabuhlungu ufe engathabanga esesihluthunelwe umbuso yilabo futhi ababemphoxa ukuthi abuse eqhubekela phambili edaka abantu ababengasamfuni okwavela sobala ngelanga kusenziwa abantu betshengisela bedemonstrata sekuthiwa kaphume sokuyikhulu bonke base bemjikele eseyedwa ehlele endlini yakhe labantwabakhe uLeo Mugabe wathi he had become a pale shadow of himself ngezinye indlela umuntu wayejwayele ukuvuka ekuseni esiye ejim esiye-exercise kwenza ukuthi aye emsebenzini ayebusa ilizwe kodwa wasesedane kakhulu sasingacabangela ukuthi uMugabe kungafika ethubeni lokuthi ayale ukuyalahlelwa eyirozeka inyoni kuthi ingahlala ogatsheni isikhathi eside abafana bemarekeni bakhona ukuyingenela ngaphansi kwesihlahla ngesinye isikhathana nje seyi-eme kahle ayisishaye inyona ayihlale ithalaze ithalaze ihlopole lokho ekutopolwayo idlule ezinye zingahlali lokuhlala zivele ziphathe zihambe phezulu kungavela kukhanya ukuthi usefuna ukubuyela futhi then mhlawumbe iZimbabwe izodinga i-opposition epheleleyo kumbe i-opposition yakhona kuyamele ibuye ivela phakathi kwayo iZANU-PF